So we see card to send a bago VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa nguminista uziyambi ziyambi ayikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo umnankakho asezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona alusagezisele amazwi akomo ungavele wakhulume awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele aphuma.
Abenhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha.
We're informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans. Zimbabwe is ready to also vaccinate those.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma-quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. Uziyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukaMalaba. Umnankagwa laye wethule umbiko ofanayo enkundleni ye-Twitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. Umnankagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo umkhokheli we-Law Society of Zimbabwe umnumzana Wellington Magaya utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo sika minister uZiyambi abantu ukhayani kabazange bathanda ukuthi basihlazise ngokuqinisekileyo njalo bazikise imibono yabo. Ngaba kwenzile khonoko bebezazibisisa ukuthi indaba le ilesihlusa. Isihlusa sayo yonke indaba le siyikuthi umbuso kaMnangagwa uzike ekuphileni ngodlame langesilungu esingathi ngama threats izikhathi zonke. Kusukela ekutheni konke lokhu kusukela isusa sakho siyukuthi umbuso kaMnangagwa wona vele uqala ukuba khona kuze kuthiwe usesembusweni. Kwasukela ekutheni wathatha umbuso lo ngodlame esingathi ngesilungu yikhu. Umuntu othatha umbuso ngodlame ngezinye indlela uvele wephulile umthetho. Konke akwenzayo akukho emthethweni ngoba vele ungene ngendlela engaqondani. So kusitsho ukuthi lalapho esesikhundleni eqhubeka ebusa uzaqhubeka esebenzisa indlela zonke ezephula umthetho.
Yena uMongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo zonke lanxa nje ezinye engavumelani lazo. Ungathini ngalawo mazwi?
UZiyambi ufana noTitis othi nxa ekhonkotha esenza akwenzayo ekwenza ngoba ekhuselwa ngumnini umnikazi ukuthi akwenze aze ayehlokoza laphana alume abantu ngoba umnikazi uyakuvumela ukuthi kwenzeke lokho. Ukuphenduka kwaMnangagwa esebuya ekhuluma esithi yena hhayi imthethwandaba nemithetho yelizwe bayayihlonipha ngitsho lesisekelo sombuso konke lokhu akukhuluma yizenje lizaba lele kuyindlela nje yokuthi ngoba uyakwazi ukuthi inkulumo kaminister wakhe ayikhulume umnisi wakhe wenze okwenziwa okufana lomntwana egumeni abadala nxa behlala bekhuluma benyere bekhuluma izinto ezingaqondanga. Umntwana abesesukuma laphana azikhulumele ahlale kuzwa kukhulunywa ngkhaya engakwazi ukuthi yinto ekhulunywa ngasese akumelanga ayikhulumele obala. Manje uMnangagwa njengomzali usebona ukuthi umntwana usephambanisile sezama ukuthi azame ukuthi akline le nto eyenze uminister wakhe. Kukanti-ke uvele sokungemuva kwendaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi okukhulunywa nguminister uZiyambi yikho okuyindikimba yikho okuyindaba yikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo. UMnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona akusagezeseki amazwi akomo ungavele wakhulume awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele aphuma usezama nje ukuthi acole alolonge akuyi kuphuma lutho. Abantu bayamazi ukuthi uMnangagwa isima kanjani njalo nabafana bakhe laba sesibazi ukuthi bangabafana banjani bangabantu abanjani. So inkulumo kaMnangagwa kale akufanelanga sithi nxa siyikhangele njengokuthi inkulumo yomuntu oqotho akula buqotho enkulumeni kaMnangagwa.
UDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 selikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebezinkulungwane ezinamakhulu edlula amabili 231,375. Ababulawe yilomkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamashumi amabili lantathu 23 asebefunyenwe belawo bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 38,595. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo. Kubika umqondisi Dube.
Ushaba okade evakatshele omunye wakhe wakele Botswana ngolesibili uthi uyajabula ngesithembiso seBotswana esokuhlaba wonke abeZimbabwe abahlala kuleli lizwe. Bekulokukhathazeka ukuthi abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana kakhulu abangene ongekho emthethweni balakho ukweqiwa ngesikhathi sokuhlaba iJackson yeCOVID-19. Ushaba uthi uthenjisiwe ngumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwapi ukuthi akula muntu ozatshiywa phandle umkhankaso wokuhlaba iJackson yeCOVID-19.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans.
Siyazisiwe ngumphathi ntambo wakwele Botswana ukuthi kuyindlela yabo yokuthi bonke abeZimbabwe behlatshwe ijekiseni. Siyakubongela lokhu. Lathi sizahlaba bonke abeBotswana abahlala emizini esengceleni yeZimbabwe.
Zimbabwe is ready to also vaccinate those people.
Kodwa abeZimbabwe leBotswana bathi bazabona ngezenzo ngoba besethuswa ukuthi uma begcwalisa amaphepha okuhlatshwa kulalapho kudingala ukuthi kulotshwe inombolo lephepha lokuhlala eBotswana i-residence permit. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kudingakala kwe-information le. Ungatsho ukuba labo abanala maphepha okuhlala eBotswana baza kuba esemsileni ekutholeni ijekiseni ye-COVID-19.
Siyezwa ukuthi eleBotswana liza vaccinate abeZimbabwe kodwa esizibuza khona ukuthi kungani uma kufilwa ama vaccination forms kufunakala i-residence permit number. Uma ungelayo wenzakalani? Indaba kudingakala konke lokho.
Kusenjalo ushaba uthi kulokuningi amazwe mabela azakuhlafuna emhlanganweni obanjwa mnyaka wonke oyi-Binational Commission okhokhelwa ngumongameli Mokgweetsi Masisi lo Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka lithuba leZimbabwe ukuba yinkundla yalo mhlangano. Ushaba isithi bakhangelele ukuthi mhlawumbe ungaba seVictoria Falls ngoba idolobho leli selihambe isibanga esithile ekuhlabeni abantu ijekiseni ye-COVID-19.
We are not yet set or agreed where the venue could be.
Asikavumelani ukuthi umhlangano uzabanjelwa ngaphi, kodwa ngenxa yesibanga esesihanjwe ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19 eVictoria Falls, umhlangano lo ungabanjelwa eVictoria Falls.
Victoria Falls, this meeting could be planned to happen at Victoria Falls.
Kwezinye indaba ushaba uthi eZimbabwe likhalele ukungena kuhlelo lobholoho lweKazungula kodwa uthi iZimbabwe iqhubekela phambili ngokuthuthukisa umncele weBay Bridge uze uqhubeke ukhanga amalolo athwala impahla evela emazweni achiyeneyo. Kulokho esabela ukuthi eZimbabwe lizalahlekelwa imali eningi kulandela ukuvula kwebholoho leKazungula lona ixhumanisa iBotswana leZambia njalo libonwa njengomkhandlo ongenisa amaloli empahla kumkambo osenyakatho yeAfrica. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Izakhamizi zelokishi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokho sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bathathe amanyathelo. Kubika uBatabile Masuku.
Izakhamizi lezi siveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo samanzi ababhekane laso besithi amanzi aphuma empompini encolile njalo elephunga elibi okokuthi bengaqinisela bawanathe agcina ebagulisa. Umnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uchasisa ngobunzima obubhekane labantu abahlala emganwini.
Siyananzelela ukuthi kulezindlu kumbe kulesigaba elokitshini lemganwini lapha okuphuma khona amanzi angathi ale contamination esingathi ngamanzi angcolileyo, izakhamizi ziyatsho ukuthi kungathi kulesuwa phakathi kwalawo manzi. Ngokunjalo-ke izakhamizi zihlabe umkhosi lathi ekufikeni kwedzabo nda aya amanzi lana akhanya sibili kwesikhathi uzwa kungathi kulowo mnuko othile ongathi awumuhle.
Esinye isakhamizi semganwini unkosikazi Nobuhle Chuma uthi okwenzakala kibo kuzafana lokwenzakala eluveve nyakenye.
Kunzima esihlangane lakho ngoba kathesi asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani kumbe kuzafanana lokweluveve. Wonke umuntu uyagula endlini, akula oncedisa omunye, sekuyikutshintshana ithoyilethi.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili yathumela iqula lezempilakahle ukuthi liyehlola abagulayo lokubacebisa ukuthi baye emaklinika.
Sathola ama reports ukuthi kulendawo emganwini lapho amanzi angani aphuma engahlanzekanga, ama water quality complaints. Sesithole lawa ama reports, i-council yathumela ama team amathathu ngempila kahle yahamba siyakhangela, ithatha ama samples ukuthi icheke amanzi ukuthi aminjani. Babe ngena ezindlini lezi kade sithole khona ama reports ukuthi kulabantu abangezwa kuhle, sihamba silandelela ukuthi nanzelele ukuthi abanye babehambile esibhedlela, but abanye sacebisa ukuthi abahambe laseklinikhi lapho abazancediswa khona. Esikucebisayo kathesi izakhamizi ukuthi nxa sivula impompi singabona amanzi angani alekhala esingayijayelelanga, siyacela bakithi ukuthi sibilise amanzi singakanathi.
Unkosikazi Mpofu wengeze ethi ikhanseli izalungisisa indawo lapho amapayipi adabuke khona, ethi njalo okwamanje ikhanseli izahlala ivulile amanzi emganini ukuze ingcikeza ehleli empompini iphume.
So ikhanseli ithe sinanzelele lokhu ukuthi ezinye impompi zike zahlala amanzi engabi maningi kusystem, ivulile amanzi esingathi uninterrupted water supply to ama-areas lawa a-affected emganwini, epush anything nxa kuphakathi njalo ukuthi abantu bethole amanzi. Okunye futhi esikwenzileyo, sinanzelela ukuthi kwezinye indawo kule stitchi ezidubukileyo kulamanzi apompozayo, ama water base. Esesikwenzileyo njengecouncil, sithumele njalo enye team ukuthi ilandelele izame ukulungisa and intensify ama repairs ama sewer base, ama water base, lama water leaks.
Izakhamizi zemganini zithi amanzi abesithi nxa engahamba esephenduka agcina esephuma empompini elephunga elibi njalo elombala oluhlaza kumbe omnyama. Lokhu kwethusa abaningi asebesesabela ukuthi bazagcina besehlelwa ingozi yinye ehlela izakhamizi zeLuveve nyakenye. Ngomnyaka ophelileyo kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 kuthi abazinkulungwane ezimbili bagula ngemva kokunatha amanzi angcolileyo elokitshini leLuveve. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanini bhizimusi bakwele Melika bakhala ngokuthi lokhu bethwele nzima ukuzwisisa iziponsiso zabe-Centers for Disease Control and Prevention zokuyekethisa ukugqokwa kwamamaski ukuzivikela ekubanjweni yi-COVID-19 kwalabo asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-vaccine. Iningi labohulumende bezabelo bazibe sebekhululekile ukubeka ezabo iziqondiso ezibavumela ukubana abantu bangene emavinkilini begqokile kumbe bengagqokanga amamaski, ikakhulu labo abayabe sebehlatshiwe amajekiseni awe-vaccine. Umeli kamongameli weMelika ubona ngomsebenzi wenguquko yezomkhathi u-US Climate Envoy John Kerry uhlangene noluphathintambo wezobudlelwane beGerman lamanye amazwe omhlaba uHeiko Maas esikolweni salelo lizwe iBerlin. Lo mhlangano bawenze ngaphambilini komhlangano omkhulu owenzelwa kweleScotland ona lo mnyaka ophathelane lenhlupho ezibhekane lezemvelo emazweni womhlaba zibangelwa yikuguquka komkhathi. Umongameli Emmanuel Macron wakweleFrance ube lo mhlangano ngolwesibili lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso lamankampani akweletisa imali emhlabeni jikelele esigodweni selizwe lakhe iParis. Lo mhlangano ube ungowokuzama ukudinga indlela zokuthi amazwe e-Afrika athinteke kubi ngobhubhane olwe-COVID-19 iminotho yawo angaphathiswa njani ukuthuthukisa umnotho kanye lezikweleti ezivele zilawo mazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa uhlangene lomunye wakhe wakwele Mozambique uPhilip Jacinto Nyusi eParis, kwele France ngaphambilini komhlangano abanxuswe khona nguMongameli Emmanuel Macron ngoncedo lwemali abangaluthola enhlanganisweni ezigathisa amazwe omhlaba eParis Club.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi labeZimbabwe laba bathinyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo ezisekhaya. Isizalo seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusolene uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini, ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela ngizothi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya, ngikhangela abadala, zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thothi mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale la waphatha intambo, umphathi intambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswango uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane we-corona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahamba ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu, things for 3-4 days, 3 days, 1 week. Manje masekuthiwa sebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment yaseZimbabwe ukuthi lo umuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangeni elizweni. Siyacela nje ugovernment yaseZimbabwe ukuthi hawu abantu baphila ngokube lokhu begijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abacatshangele.
Loba nje imingcele eZimbabwe ikusavaliwe labo abalincwadi ezemthethweni zokusebenza kwele South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kulensolo eziningi ngalezi ncwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihloko zabo engozini. Kodwa akabaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezi ncwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo, kanti ke bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesinqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe nxa befika elizweni ukuthi bavalelwa ngezimali zabo, ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele ukuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka, uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine esewumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye, bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphatho esingesihle kunengi zalezi ndawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezi ndawo ngenxa yokuminyana kwabantu. Unkosikazi Mtswango uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe yi-coronavirus edolobheni leKwekwe kungabe besihlaselwe luhlobo lo coronavirus esibulele abanengi kwele India na. Uhulumende we South Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabe Zimbabwe abanengi le Free State sezingene kuhlanda lesithathu lokuhlaselwa iCoronavirus. Lokho kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo le coronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgiland. Omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe iCoronavirus kwele South Africa. Kanti ke baphezu kwezinkulungwane ezingamachumi amathathu lesishiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Mwelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kesizwe abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Mina ngokuqhubeka owesomnene olalela iStudio 7 kusukela ku 6:30 kweviki kusiyatsha u 7 ngiye ngihlelele futhi intambama ku 7 kusiyatsha u 9 ngakho ke yikho lokho iStudio 7 engisithanda siyitshela izinto ezimnandi ezidlalelayo.
Sakubona ku Studio 7 nabobaba Ezra Chisa Sibanda. Mina ngi Christopher Mazwele Clow, uChairman kaZwela B. Yini uZwela B? Liqembu labantwana labadala bewomu lasungulwa ngo 2019 eGoli, injongo kuyikuthuthukisa isikolo sayithi. Lihle ithendele likhala lebhizinisi. Sasathenga istationary lefurniture ka-20,000 sihlanganisa zonke indleko zakhona phecelezi. Yikho besicela zonke izizalwane zakithi ezingazi zisondele sithi gwaqa siphathisaneni. Abadala bethu lesikolo sethu nabantwabethu lezihlobo zethu. Imvuma ngeyethu ngeyami ngeyakho. Okwamanje siphezulu kokwakha sokwakha ixiba lokuphekela. Izandla zingabaningi umsebenzi kuba mlishwane. Sithi phambili loZwela Dream kanye ne-executive asitshale yenze zabo. Siyabonga kuStudio 7 usihlanganisa kumagumbi wonke amanye omhlaba. Sikusisile isandla esiphandle. Okhuluma ngomgcini sihlalo kaZwela Dream uChris Mazwele wasebenzindawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokucothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingela maphepha atshengisa ukuthi kazila coronavirus zizahlala kuma quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.